Kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 1 kuLwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa angene ngamandla ehofisini kamnumzana Walter Magaya izolo ntambama edinga imithi athi yelapha igcikwane le-HIV lomkhuhlane wengculazi.
Uhulumende kumele aphakamise amasokisi phandle kubi, abantu bayafa. Isimo somnotho kasisahlekisi, singabe sidlala sipolitika kodwa sithina njenge-citizen cabinet. Uhulumende kasukume alungise izinto.
Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe-Citizens Manifesto soxwayise uhulumende ukuthi alungisise ukonakala komnotho ngokuphangisa ngoba uzulu esidla imbuya ngoluthi.
Sizazama ngazo zonke indlela ukuthi ekhaya utholakale lo mkambo wangapha ngaphesheya utholakale, ngoba vele okuyinkinga kuyabe kusayini yona imali yokuthi sithengwa phandle yinkinga esikayo.
Amankampani atshiyeneyo athi asedinga indlela zokuthengisa impahla zawo phandle kwelizwe ngoba ekhaya umumo uqhubeka usiba mubi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa angene ngamandla ehofisini kamnumzana Walter Magaya izolo ntambama edinga imithi. UMagaya athi lapha igciwane le-HIV lomkhuhlane wengculazi. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi uthi babuzisise uMagaya kabanzi ngemithi yakhe. UMagaya ongumfundisi okhokhela ibandla lakhe lokholo ele-Prophetic Healing and Deliverance utshiye umhlaba umangele ngesonto aze aveze ukubana usewutholile umuthi wengculazi njalo wenelise ukwelapha abantu abanenge eminyakeni embalwa edlule. Abezempilakahle sebexwayise abaphila le-HIV ukuthi baqhubeke benatha imithi yabo njalo bengaze balalela imbiko kaMagaya. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu owe-Citizens Manifesto uthi uhulumende kumele adinge indlela zokulungisisa umnotho welizwe ngokuphangisa ngoba uzulu weZimbabwe ethwele nzima. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eMedia Center ngesikhathi besekuthula iqula lenkokheli elichumi lanhlanu ezobumba idale abalithi yi-Citizens Cabinet. Isikhulumeli somanyano we-Citizens Manifesto uNkosazana Janet Jowu ulandisa ngokuhloswe yilo manyano.
Sithi thina i-narrative esiyenzayo kumbe konke okwenziwayo, i-engagement yonke eyenziwayo kumele ama-citizens aconsult. Sifuna ukuthi lathi sibe le-voice nxa besenza ama-policies ngoba yithi esi-affectwayo wa on the ground njengamasizi. Thina siko political, thina singama-citizens abathanda ilizwe labo.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni ulandisa ngokumele uhulumende akwenze ukulungisisa isimo elizweni.
Uhulumende kumele aphakamise amasokisi phandle kubi, abantu bayafa. Isimo somnotho kasisahlekisi, singabe sidlala sipolitika kodwa sithina njenge-citizen cabinet. Uhulumende kasukume alungise izinto. Sibalule ukuthi okokuqala okumqoka ukuthi uhulumende kasitshele ukuthi imali yethu kati foreign currency vele ibanjwa kanjani e-RBZ, ngoba yithe sikhipha ama-tax njengoZulu, njengezakhamuzi, njengama-citizens. Sithi thina i-RBZ kumele igcekeni isitshele kukhanye njengembodlela kwenzakalani phakathi, ngoba imali yethu liyana yithi amazobheza ngikhona. Angeke becatsha bengabaveze konke kuvele sobala ukuthi kanti kwenzakalani ukuze sisuthiseke.
Ophiwe umlando wokukhokhela ezemidlalo etshiyeneyo ukulondolozwa kwembali lamasiko kanye lezokwethekelelana kudale le Citizens Cabinet engumqondisi wenhlanganiso ye Amagugu International Heritage Center esemathojeni umnumzana Buthelezwe Khosinyati ulandise okunengi ngaleli dale
ngamafichane ukuthi yizizalwane zeZimbabwe esezenze isinqumo sokuthi bahlangane ndawonye basheye imicabango lamacebo abalawo ukuncedisa uhulumende ukuthi athuthukise impilo zabantu baseZimbabwe. Lapho sivela khona uzananzelela lawe ukuthi obekuvamile ukuthi abantu bayajinga bayahwaba bapopote kuphelele khona lapho, thina njenge Citizens Cabinet sithi hayi, intshukuntshuliyana esilayo lolaka loliyana basihlaleni phansi sikhulumeni amacebo esizawaqhubekelisa phambili siwanike uhulumende sithi hayi, thina njengezizalwane zeZimbabwe sibona ngani ukulungisisa inhlupho lezi kungazanywa amacebo afana lala. Sisebenzelana labantu baseZimbabwe, amacebo la siwathatha ebantwini baseZimbabwe siwalolonge siwadlulisele phambili.
Unyathi uchasise ukuba uZulu uzophatheka kanjani kumanyalo weCitizens Manifesto.
Thina siyithi loba sesiphiwe umlando lo wokukhokhela imisebenzi le esiyiphiwe sivele singoZulu. Lapho sivela khona lathi singabantu siyizakhamizi, ngakho ekubunjweni kwethu vele yizakhamizi ezihlangeneyo zathi hayi, thina sivela emagumbini achiyeneyo aseZimbabwe, sibona ngani thina nje abantu abavela ngapha kusihlupha yilokhu basekupakitheni sikuhlanganise lani okuhlupha lini abangapha sikudlulisele phambili. Sizinhlanganiso sisebenza silama stakeholders abantu esisebenzelana lawo ndawonye msuku zonke nje, yikho lapho amacebo lembono esilayo okuvela khona. Thina kwethu sokuyikuthatha sikupakitshe kuhle sihlangane labanye abavela kwezinye indawo sikulolonge sikudlulisele phambili.
Abakhethiwe laba bathi bezokube besazisa uZulu maviki wonke ukuba baqhuba kanjani umsebenzi. Bathi sixoxela senhlanganiso yabo yikuthi bafuna uhulumende kube ngosebenza ngendlela ebalulekileyo lapho edinga indlela zokulungisisa inkinga elizwe elibhekane lazo, njalo besazisa uZulu phezu kwakho wonke uhulumende ayabe ekwenza, hathi ukwenza umathanda. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amankampani eZimbabwe asembukisweni weGlobal Expo oqhutshelwa eGaborone kweleBotswana athi azama ngazo zonke indlela ukudinga imikambo emitsha phandle kwelizwe ukuze ezivikele kudaba lokonakala komnotho. Kubika uMartin Ngwenya.
Amankampani ayisiyakalolunye ephansi kwenhlanganiso yebona yezokuthuthukisa amabhizimusi eZimbabwe lakwamanye amazwe eyeZimtrade asembukisweni lo oqale eHaburoni ngolwesibili. Amankampani amakhulu agoqela izigqoko iCarousel, amafutha lokunye eUnited Refineries, eyeZwitch kanye lamabhiskiti iRNL kanye leyenamnede iPeps ngamanye angenele lumbukiso wona okhanga amakampani amaningi aphuma emazweni ayisikhombisa. Abamakampani la bathi babone kungcono ukuphatheka kulo mbukiso ngoba kumqoka ukuthi baqhelise umkambo wabo bengabheki ekhaya kuphela. Obona ngezokuthengwa enkampanini iRNL, unkosikazi Sindiso Mpofu uthi kuqakathekile ukuthi badinge imkambo emitsha ngaphandle kweZimbabwe.
Ibe ukuzothengisa ama-products ethu ukuze azidinge indawo yonke, kungabi kweZimbabwe kuphela, kungabi se-Afrika kuphela, sifuna ukuthi i-expandise international.
Uthi noma nje izinto sesiqale ukusilela ekhaya, baza kwenelisa ukusuthisa umkambo wekhaya kanye lwaphandle kwelizwe ukuze bathole imali yakwamanye amazwe.
Sizazama ngazo zonke izindlela ukuthi ekhaya kutholakale lo mkambo wangapha ngaphesheya utholakale, ngoba vele inkinga kuyabe kusayini yona imali yokuthi sithenge kwaphandle yinkinga esilayo. Pho-ke singathi sithengisele ngapha sizuze imali lezivele esingelayo, ngibona azani kuzathuthukisa lobo indawo zonke ngapha lasekhaya kwezethu imisebenzi ingahambi ngoba sisayidinga.
Omunye obona ngokuthengiswa kwempahla yaranel umnumzana Hector Mawuta uthi balodubo lokusilela kwamabhiskiti ngenxa yokusilela kweflawa, kodwa konke okunye balakho njalo bazenyelisa ukusuthisa umkambo ongaphandle kwelizwe kanye losekhaya.
The major product that has been struggling to supply was biscuits due to the flour constraints that we've been having.
Uthi wesilisa abalalo ukusilela kwamabhiskiti ngenxa yokusilela kweflawa, kodwa okunye okufana leziwithi imayonezi kanye namanamnedi senelisa ukubalala.
abakumanye amankampani abathi abavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba ngaphandle kokuthi bathole imvume emahofisini abo ekhaya labo bathi amandla okusuthisa imkambo etsheneyo balawo yikho bedinga ibhizimusi phandle kwelizwe. Ngingumathi Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngokwemfundo wazigcinela esigabeni sika grade 7 kodwa kathesi usebhale ugwalo osolunconywe kakhulu linenge labafundileyo kulaye. Sikhuluma ngensizwa yasematole ePlumtree umnumzana Mathambo Ncube osethule ugwalo lwakhe olulesihloko esithi umbango wedlozi. Intatheli izindaba yethu uBenedict Nhlapo uyalandisa eseJohannesburg kwele South Africa.
Umbango wedlozi lugwalo lwakuqala lukakhulekani Mathambo Ncube lisizwa ithetshulwe yingwe ngo-1977 wasesiyafunda emathole eprimary. Ngesho elibi uthe efika kugrade 7 kwabe sekukomlindi uyagcina ngenxa yokuswela imali yemfundo esecondary. Ukuthi ikhanda libukhali kwahle kwabonakala ngoba waqala ukubhala izinkondlo lendatshana ezazifundwa lasemsakazweni. Uncube uthi ugwalo lwakhe lolu alulobe ngokuchophelela elandela amasiko esintu lulotshwe ngobuciko obukhulu.
Mina nje mangiqala ukuloba umbango wedlozi ngangingazitshela ukuthi ngiloba ugwalo mhlawumbe ngangithi ngiloba nje indatshana ekhasini labalobi balithi. Ngase ngithola izicelo eziningi amafoni ngingasakwazi nokulala ebusuku abantu mangibhalile nje bathi hayi sicela lolu gwalo luthumba ngowedlozi. Sicela ugwalo luthumba ngowedlozi ukuthi hayi akulona ugwalo lolu ngizibhalela nje indatshana yakho. Kwayakwaya ngaze ngabona ukuthi kanti ake ngenze le nto efunwa ngabantu ngingenzi into ethandwa yimi.
Uthi okwamanje luthengwa okwamakukisi ebusika.
Luthengwa ngamaXhosa luthengwa ngabakwaZulu bacaca ukuthi angithintanga abakithi kuphela kodwa ngithinte sonke isizwe esinsundu. Abanye nje yingoba ulimi bengaluzwa kodwa sengithole izicelo eziningi kakhulu ukuthi lolu gwalo ngiliguqulele kwezinye indima.
Isiphakamandla senhlanganiso yabalobi bakithi uNkosazana Mesi Mvundla uhaya ulimi olusetshenziswe kulolu gwalo lendlela udaba lwakhona oluthathekisa ngayo.
Ngiyakuzela ukuthi intsha abadala labo bonke abantu bezenkolo ukuthi bazame ukuthi baluhlole. Umnandi luyahleka futhi luyafundisa. Ukuluvamba nje awulubeki phansi luyakhe kulume ulimi olusetshenziswe lapho.
Ingcitshi kwezesintu umnumzana Obed Ndlovu uthi kuqakathekile ukuthi nabangakholelwa emadlozini bazithole ingwalo ezinje njengoba zithinta impilo lamasiko eningi labansundu.
Uma ngebhuku eligqugquzela elakhayo njalo elifundisayo siyisizwe esimnyama namasiko akwethu sifundisa kakhulu ngesimo semvelaphi yethu ukuze ngiyeke ngifunde belikhuluma ngami uqobo.
Lolu gwalo selitholakala ikakhulu kumalungu enhlanganiso yabalobi bakithi kwele South Africa naseZimbabwe. Ngaphandle kwalolu gwalo uMathambo Ncube ulenkondlo azibhalayo esegwalweni oluthi sikiya ngolwethu. Yena ke uthi thintana lenhlanganiso yabalobi bakithi ekhasini labo kuFacebook loba uqonde kuyenta ekhasini leFacebook uzitholele lobo nandi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Kunjalo nje inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza iqhube inhlelo zokulimukisa abazali elokitshini lenkulumane ngemithetho ephathelane lezemfundo kanye lemilandu abalayo kwezemfundo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 obathabile Masuku.
Uhulumende weZimbabwe wavumelana lamazwe emhlabeni jikelele ukuthi uzatholisa abantwana bonke imfundo yaphansi kungela mbadalo, kodwa isimo esiselizweni asitshengisi lokhu. Kule mali esemthethweni eyabekwayo emele ibhadalwe, kodwa okwenzakalayo yikuthi imali ekhitshwa ezikolo iphezulu kakhulu. Abanhlanganiso yeWoza baqoqe amalunga awama-school development committees kanye labazali enkulumane ukuthi babachasisele imithetho le ukwenzela ukuthi bebekwazi umlando wabo ezikolo. Unkosikazi Jennifer Williams, umqondisi weWoza, uthi sebeke baxoxisana lamalunga edalele parliamente akhangele ngezemfundo mayelana lezivumelwano ezenziwa nguhulumende ngokuphathelane lezemfundo.
IWoza sahamba last week eParliament sazokhuluma leParliamentary.
Egcizelela kulokhu unkosazana Nicole Lungu olilunga le-SDC committee uthi uhulumende ukhuluma ngokufundisa abantwana kungela mbadalo kodwa usesithi usedinga ukubhadalisa abantwana ukuloba imihloliso ka-grade 7 kanye lokudla esikolo.
Sikhangele izinto ezephulwa nguhulumende ekhangele ngelungelo lezemfundo. Okokuqala, into eyenzakale maduze nje e-grade 7 examination ukuthi uhulumende yena u-constitution ubethe nizafundisa abantwana mahara kungela mbadalo, kodwa khathi sinxa sikhangela usefaye i-examination fee ka-grade 7 and i-examination fee ka-grade 7 leyo kuthiwa yi-$6 ibhadala 2 years. Ingazibhadale 2 years abantwana abaningi abasabhali u-grade 7 because abazali abayi-afford okwesibili, uhulumende uyaphushela umlando yakhe ebazalini, especially imlando yezokudla leyo. Iletha ukudla ezikolo, ukudla kwakhona singathi ngumumbu ongelasitshebo, and umumbu wakhona kumele ugayise ukuze ube yimpuphu, kumele ube lesitshebo, kumele ube lenkuni. Umzali uzathi ehluleke ukufaka ukudla etafuleni endlini, esikolo sokumele ayithenge inkuni, sokumele athenge isitshebo sokuthi umntwana lana adle. Khonokho nje yikepha ilungelo lezemfundo.
Umnumzana Mfundi Ndlovu obemele esinye sezikolo uthi abazali babhadala izimali eziningi ngenxa yokuzama ukuthi abantwana bebe lempilo engcono.
Uhulumende weZimbabwe kalandeli izinqumo azenzayo isikhathi esiningi kuze sokunika umphakathi kumbe abazali umsebenzi ongaphezu kwamandla abo ukuthi khona babone sokulilungelo noma kungayisikho kulilungelo ukuthi bakwenze, kodwa babona sokungani sokulilungelo labo ukuthi khona bangenele esigabeni sikahulumende okumele anjani asenze, kanti ingxenye kahulumende bagcine sokusiba yiphathi yabo ukuthi khona ngokungazini kwabo babona ngani sukumele kube njalo, ngoba i-directive nxa ibuya iwela kulo ophansi ukuthi wafuna kumbe kafuni ngenxa ukuthi kazi umthetho kasamelanga azilwele sephunga ukuthi khona kuthiwe senze lokho.
AbeWoza baqala lumkhankaso ngomnyaka ka-2005 lapho owagcina kubotshwa khona ndawonye labantwana besikolo betshengisela ukuthi uhulumende anikeze abantwana imfundo kungela mbhadalo. Umthetho okhona walotshwa ngomnyaka ka-1995 kodwa awukaze ulandelwe lanxa uhulumende ezigqaja ukuthi ulemfundo ephezulu. Ikomiti ebona ngezemfundo ikhangelelwe ukuthi ibhode idingisisa izifiso zabantu mayelana lokutholiswa kwemfundo, njalo isifiso ngesokuthi bazaphuma lezinqumo eziphuma kumphakathi. Uhlupho lweZimbabwe yikuthi isikhathi esiningi izinqumo zivela kuhulumende hathi ebantwini. Lalapho zivela kuye uhulumende yena ngokwakhe kazilandeli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Balakwe, my son. Bathi kukurawundi is a sensitive issue.
Udaba lombhuqazwe wekukurawundi luqhubeka lusemlonyeni abaningi kulandela ukubotshwa kwelunga leMthwakazi Republic Party uWisdom Mkhwanazi ngeviki edluleyo. Ngemva kokwethesa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lokubulala abazali bakhe ngalumbhuqazwe. Iningi lithi ukubotshwa lo kuhlukuluzwa kwalabo abakhuluma ngalolu daba kusoze kuluqede. Asizweni uGibbs Dube exoxa labalaleli beStudio 7.
Baba, kuyahlupha ilizwe leli alisiye phambili makulokhe kunezinye izinto ezisele emuva. Samathi siya phambili kufanele sibe siqede ukusemuva. Kufana nje lokuthi ngizithi ngizihambela nje. Ngibese ngihlangana lendoda iyabulala umama lobaba. Mase ngihlangana la le ndoda iyabulala umama lobaba, kodwa le ndoda isiya kumakhelwane siyabamba izandla lendoda ngiphatha njani lendoda ngiyazi lendoda indoda yakulana mama lobaba isiyabamba izandla kumakhelwane ngiphatha kanjani lendoda ngise ngisikelwe lunaka ngikhumbuse lendoda ukuthi wabulala umama lobaba wangichiya mina awuzange ungikhulumise kodwa sisiyakhulumisa umakhelwane futhi uma sisiyakhulumisa umakhelwane ubuso ngiyencusa futhi lokho ikuthunuka isilonda ba.
Ye, poke wena ufisa ukuthi ngakwenziwani phela kwenzeka ukuthi kungahluphi udaba lolu?
Udaba lolu kaluqale lapho kwaqala khona ukonakala Dube. Siyilungisise indaba ezisemuva, indaba yeGugurawundi kaqale ikuyo ngoba indaba leyana kakula manxeba apholiswayo. Amanxeba alokhu esasekhona njalo ma ukuthi ubuya usuzokhuluma ngabantu abathile abalutshehlekanyana ngemva kwezinkulungwane zabantu abashonayo bebulawa libutho lelizwe. Sokuthi kushona abalutshwane nje laba sekuthiwa kugcwale abantu bahambe bayifakaza sifakazani thina singabantu bemathebelelenti entweni eyenzakale eHarare. Mina ngithi amadoda lawa asebenze jenini kasiqaleli phansi amangcwaba khona lamathamba abantu ababulawa ngeGugurawundi bakuhanje kuyeligcoliswana kusukele lapho ngize lami ukhulu wami wabulawayo ngesikhathi seGugurawundi ngilamanxeba lami ngoba umzali wami washonelwa umzali wakhe. So mina lami ngifuna ukududuza nginje so kodwa sokufaneleke ebhidinga laba abantu abangafikiwe lethumi abantu abangafikiwe itheni phezngezinkulungwane zabazali bethu abasishiyana le commissioner ikakula msebenza uphatha especially emathebelelini ngono kayikhulumisana labantu beHarare kuphelele khonao
doti nithatha ubaba uCyprian Dube ukhona kulaba ecingweni nanto udaba lolo ungathini ngalo baba
lolu daba sibe ningathina ungathi wena ubuye wabulala ubulele abazali bami lana mkhoqeda lapho ngiyenziza ukuthi abantwana bawumaphila lakhe kanti sithi mina ngiphatheke kanjani. So mina luba obekakhuluma ngendaba yokuhlelisa lakhe nimihlala lakhe elepawuli beshini mina ngiyibonga ngoba bekakhuluma into eyilona ngoba vele izinto zamoshakala kudala ende zimosha yibona bona laba abantu abayisizazamele isizekhane babe funa izinto zihambe kahle mabakuyele baqale ezimpandeni zenkinga phela le ndaba le eyenzakalayo inezimpande zayo khonale abazi khona bayazi bona laba onangazwa la ntobile nabantu bakhe ukuthi indaba yaqala kuphi sokufanele kuqale kulungise khona ukwenza ukuthi kube khona nokuzwana okukhona ebantwini.
Kodwa bona uzana kumele kuqalise khonokho ethi asenzeni lokho kungabe kungubani
yena nguyena uthethe into ebizwe manje nginomfande abuye azilethe emathebelelini kanti sithe ebizwa lapho esihamba kujeda yathi bebhayibheli sibhayibheli ukuthi baphatha njani ebathizi amathebelelini kanti safela ngokokhululeka ekhokho bethu bafa ngendaba yeGugurawundi kodwa maye ebizwa lebhayibheli sibhayibheli okay manje kushona abantu abangu-6 abantu abangu-6 mara sebizwa i-international commission.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke Dube ungathola kusasa ba. Okay, baba, sithathe ke ubaba uJoseph Juma. UJoseph Juma wayelilunga ledale lepalamende emele iphelandaba mpophoma kubandla lezizanu p f. Okwamanje ukucentral committee yebandla leli, baba Juma sakwamukela kucina.
Kunjani baba?
Hayi, sikahle kakhulu, kunjani wena?
Hayi, ndilile mthembu.
Ye, so akutsho golide lapho ukuthi sibone kuloku kuxokozela okumangalisayo sibili abantu besiphuma ufakazi ku-commission of inquiry lehlolisisa ngokubulawa kwabantu eHarare. So ke wena ungathini ngakhona kuxokozela kwakhona?
Okokuqala Mthembu, i-commission leli ilande omunye umsebenzi kodwa thina sesifaka omunye futhi umsebenzi phezu kwakho. Ngidike ngaswela mina ukuthi bona pho uxokozelo kwana bekuvela ngaphi ngoba nanko phela i-commission le into ekulandile into ezakala mhla ka 1 August kodwa sina into yonke sesikhuluma bese sikhuluma ngendaba eGugurawundi. Yebo phela amanxeba akhona izinto kazikavaleki kuhle asikatholi impumela singabe sincanela kodwa kusizane ukuhlanganisa indaba ezimbili ezingahlanganiyo. Le commission yabo baba uMonhlandle labanye bakhe izama ukudilisisa udaba lomhla ka 1 August and ikukhangela ngendlela yokuthi iZimbabwe ilizwe linye ungabe usewange kumbe uwomtoko kumbe usemtare kumbe uwobulawayo kumbe useHarare kumbe useplumpt iZimbabwe yinye okwenzakala eHarare kunokwana sokungenzakala kumbe eWange kumbe koBulawayo kumbe ngaphi kumbe ngaphi. So mina ngibona ngathi bekuyinto eqakathekileyo bona sikudingisise sikuhlubungule kuhle ukwenzela ukuthi sikwanise ukuvikela ukuthi kungaphindi kwenzakale futhi kwenye indawo lapha kwelakithi eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma ilunga leZANU PF lizwile njalo abalaleli beStudio 7 bexoxa loGibbs Dube. Bazalwane lithi livuka njani? KoBulawayo eWange Victoria Falls Plumtree kuti chikucholocho linjani Harare Sosvele eBay Bridge. Sona isidakwa ngihlutshwa yigoma gama lenkosi Malibongwe uhlabela ke kamnandi lapho uMampintsha ehamba loBabes begqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Siyalithandazela abalaleli beStudio 7, siyalithanda njalo sengathi abahambayo inkulunkulu anilondoloze ezindleleni. Sesifikile phela isikhathi sekhisimusi isisondele, sesingenile kuNovemba kuLwezi. Bashayeli bezimota lihambe kuhle, ukugijima akukhona, ukufika kukayitiha kovapasisila. Kubeke uhlelo ngokukhangela ebezihamba phambili. Amapolisa angene ngamandla ehofisini kamnumzana Walter Magaya izolo ntambama edinga imithi uMagaya athi yelapha umkhuhlane wengculazi. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo oyiCitizens Manifesto usuxwayise uhulumende ukuthi alungisise umnotho. Mthwakazi omuhle, litshone kuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-half past 7. Matukanduna bafuphatila.